Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 22 Mpandula 2023 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
May I reaffirm that Zimbabwe is fully committed to the elimination of TB in line with targets set out in the SDGs and the End TB strategy.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzinikele ngokugcweleyo ukumelana lomkhuhlane wofuba owe-tuberculosis okwenze wenelisa ukwehlisa inani labantu ababulawa yiwo eZimbabwe.
Uhlelo lolu siprojekthi esiyenzayo thina sizama ukuncedisa nje abasebenza kuzindaba, ama-journalist labanye nje abantu ukuthi bancedakale ukuthi babekwazi ukuthi nganxa sibala izinto baphepheni kumbe sibona into esikhulunywayo babekwazi ukuthi lapha engxenye ngamanga.
Umthethandaba kamanje oweHarare wedlulisele phambili ujaba lokugwetshwa lo wayengumongameli wezengeza West edaleli iParliamente uMnumzana Job Sikala ecaleni alethiswayo lokutshotshozela udlakela.
Owake waba ngumongameli wakwele South Africa uMnumzana Thabo Mbeki uthi kumele abamabandla ezombusazwe aweZimbabwe athi elezanu PF lele Citizens Coalition for Change ahlale phansi akhulumisane ngokubuswa kwalelo lizwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wele Zimbabwe uthi uhulumende wakhe uzinikele kulwiseni umkhuhlane wesifuba owe-tuberculosis okwenze wenelisa ukwehlisa inani labantu ababulawa ngumkhuhlane lo eZimbabwe. Ukhulumele lokho esemhlanganweni obona ngokulwisana lomkhuhlane wesifuba owe-tuberculosis phansi komhlangano omkhulu owe-United Nations General Assembly oqhutshwa eNew York, eMelika.
May I reaffirm that Zimbabwe is fully committed to the elimination of TB in line with targets set out in the SDGs and the End TB strategy. We continue to prioritize equitable access to TB prevention, quality diagnosis, treatment and care services for all Zimbabweans.
Umnangagwa uthe uhulumende wakhe uqakathekise kakhulu umsebenzi wokumelana le-TB osekwenze ukuthi ilizwe lakhe likhutshwe emazweni angamachumi amabili lamabili akhokhelayo kuluhlu lwabhekane lodubo lwe-TB emhlabeni jikelele. Umhlangano womanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations General Assembly oqale ngomvulo ukhangele indaba ezijiyeneyo ezigoqela ezomvikela, imbuso yontando kaZulu, ukuthula okuguquka komumo womkhathi lokunye. Siya okwenzakala emhlanganeni lo, iStudio 7 ixoxe loMnumzana Nhlanhla Moses Ncube, ingcwethi ecubungulayo ombusazwe ongunobhala jikelelo enhlanganiso yokulondolozwa kwelungelo loluntu eFreedom Alliance.
Engicabanga ukuthi kungasiphathisa ngelizwe leZimbabwe okukhulunyiweyo engibone kusiza ku-Africa yindaba yama-SDGs, ama-Sustainable Development Goals. Engicabanga ukuthi ama sustainable development goals lawa okuzinjongo zokuthi kuze kube lentuthuko elekusasa even ezangena kwenye igeneration kuyini okumele ukuthi kwenziwe okuzakhangela izinto ezinjengalokho komkhathi kumbe climate change, izinto zokuthi kwesulwe ubuyanga. Yikho engibona ngathi kuyabe kungasizwe
amazwe amaningi aseAfrica ekhala ngokuthi afuna ukuthi lawo athole isihlalo kukhansili ebona ngezokuvikela e-Security Council. Ubona ngani lokho kungenzakala nako?
Ye, ukukhala kwamazwe e-Afrika lawa ngicabanga ukuthi isikhalo sawo sizagcina silalelwa. ngendlela yokuthi ungakhangela iEastern Bloc, iRussia labanye sebesenza BRICS, lawa amanye amazwe asezithola lawo engathi afuna ukubonakala engathi afuna ukuthi wona lamazwe la asentshonalanga bafuna ukuthi babonakale ngathi iAfrika labo bafisa ukuthi ke ibe right. So kungenza ukuthi agcine ephumelele amazwe nalawa. Into leyi iphehlwa njalo ibondwa yikuba lenhlangano ezinjengabo BRICS zone ziyana. So ngicabanga ukuthi khona kungasiza. Uhlupho yikuthi iAfrika indlela ehluleka ngayo yona vele kwezomvikela iyodwa. Angazi ke ukuthi okuzayenza nxa isingene ku-Security Council leyana ibisisenza izinto ngendlela kungabe kuyini.
Namhlanje ekuseni sizwe umkhokhi umongameli weZimbabwe uMnangagwa ekhuluma emhlanganweni owe-TB. Ukubona njani isikhangela kakhulu ezempilakahle eZimbabwe?
Kuyingumbiko omuhle ukuthi kuthiwe iTB izakwelatshwa endaweni zonke. iTB ingumkhuhlane ohluphayo kakhulu kakhulukazi elizweni lakithi. Kodwa ke nxa sikhangela isimo sezempila kahle asitshengisi ukukulungela ukuthi kwenzakale ngale indlela. Ngoba kumele nxa bezakwelatshwa abantu laba kube le mithi, njalo imithi yakho itholakala kuwona lawa amazwe uhulumende angezwani layo awathethisa, izibhedlela zifile, izimota ziyabe zingekho ezokuthi kuyesizwa abantu. Le personnel futhi iyabe ingekho esingathi izisebenzi ngaleyo ndlela. Umbiko muhle kodwa ukwenziwa kwawo yikho kungabe kuyikuthi akukho. Uyabona ukuthi kufana lokuthi umzali othi nzala ithengele izwithi bantu abami. Ngumbiko omnandi ongenza abantwana baqalise lokuhlabela ingoma, babagijime sebezizwa belomdlandla ukuthi kukhona okuzakwenzakala. Kodwa ekucineni kungaphumi lutho.
Lo ube ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube ongunobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance ekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-South Africa.
Umthethwandaba kamanje oweHarare wedlulisele phambili udaba lokugwetshwa lowayengumeli wezengeza West edalele ephalamende umnumzana Job Sikala ecaleni aletheswayo lokutshotshozela uDlakela. Umanji wehluleke ukuza emthethwandaba namhlanje esithi obekomunye umhlangano. Umlandolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umthethwandaba lo uthi isinqumo ekuthoniseni kwaleli cala siza kwethulwa ngolwesibili weviki ezayo, okutsho ukuba uSikhala uzaqhubeka esejele selokhu wavalelwayo ngomnyaka odluleyo. uSikhala wethweswa icala lokutshotshozela uDlakela ngesikhathi kusenziwa ukhetho lwama-by-elections endawonye lomeya wedolobho leshitungwiza umnumzana Love Momaiko. Igqwetha likaSikhala umnumzana Fred Masarirevu uchasisele intatheli zindaba okwenzakale emthethwandaba namhlanje.
Disorderly conduct, which is co-charged with His Worship Mayor of Chitungwiza, Councillor Love Momaiko. We now have lost count. It's more than 10 times. Our legal team here has applied for bail here at the Magistrates Court.
Wetheswa icala leli elokutshotshozela uDlakela, njalo wetheswa ndawonye lomeya weChitungwiza umhlonishwa Love Momaiko. Sencitshwe ibail okwedlula ichumi.
Uqhubeke esithi kusobala ukuba uSikhala kalacala ngendlela lokho eqhubeka esejele yena engakagwetshwa kumacala wonke womathathu awetheswayo.
We are also equally shocked as to why he's still in custody for this long, you know, considering the fact that he was arrested more than a year ago. The manner in which proceedings have been going on, the delays that have been happening, is obviously contradicts the right to free trial as enshrined in the Constitution.
Siyamangala ukuba kungani elokho esejele yena wabotshwa kumnyaka odluleyo. Lokhu kuphazamisa ilungelo lakhe elikusisekelo sombuso.
uSikhala ubotshwe ngomnyaka odluleyo ngesikhathi emela ilunga le-CCC unkosazana Moblessing Ali owabulawa ngabacatshengelwa ukuba ngabasekeli be-ZANU-PF. Ulamacala amathathu asemthethwandaba abalisa elokuphehla uDlakela, ukufuna ukuguqula uhulumende nelokufuna ukuphazamisa umsebenzi wamapholisa. Ngokomunye udaba, amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change CCC ayisikhombisa 7 abikwa ixotshwe umsebenzi kuhlangothi lukahulumende olubona ngenhlelo zokulumukisa uZulu ngezengculaza olwe-National AIDS Council. Isizathu kuyikuthi baphatheka kukhetho bemele ibandla leli bengama-polling agents. Abantu laba bebesebenza ku-Ward 7 emzwezwe esabelweni seMashonaland West. Lokhu kubikwe ngelinye ilunga le-CCC eMashonaland West elingathandanga ukuvezwa igama ngoba lisithi kalivunyelwa ukukhuluma lentatheli izindaba. Imizamo yokuthola okuningi kusikhulumeli se-CCC uMnumzana Promise Mkhwananzi lo msekeli wakhe uMnumzana Gift Siziba yehlule ngoba bebengaphendula imibuzo ethunyelwe i-Studio 7 njalo bengasabeli umakhalekhukhwini. Umholi we-National AIDS Council uMnumzana Bernard Madzima uthi kungamanga ukuba inaki ixotshe abantu laba.
Muzezwe is under Chegutu District and National AIDS Council in Chegutu District has got one employee, a district AIDS coordinator for Chegutu who covers Chegutu and Norton. I don't know the motive behind this.
Imuzwezwe iphansi kweChegutu District. Endaweni leyi silesisebenzi esisodwa, abantu laba kabasebenzeli thina, angazi ukuba kwenzelwani lokho.
Iyaqhubeka iphuma imibiko yokuhlukumezwa kwamalunga ebandla eliphikisayo ele-CCC ngemva kokhetho, wona esithi lokhu kwenzelwa ukuthi bamukele impumela yokhetho abathi kaliqhutshwanga ngemfanelo. Ibandla le-ZANU-PF labomthetho baya kulandula lokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Owake waba ngumongameli wakwele South Africa uMnumzana Thabo Mbeki uthi kumele amabandla ezombusazwe aweZimbabwe athi eleZANU-PF lele Citizens Coalition for Change ahlale phansi akhulumisane ngokubuswa kwalelo lizwe. Lokhu kuza kulandela ukhetho olubikwa lungaqhutshwanga kuhle ngoNcwabakazi. Umbeki uthola amazwi ese-New York okwele Melika ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano we-United Nations General Assembly ekhuluma labomsakazo we-SABC izolo. Umbeki waphathisa kakhulu kusivumelwano esenziwa phakathi kwe-ZANU-PF le-MDCT esabumba uhulumende omanyano owagcotshwa ngomnyaka ka-2009 eZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba e-Studio 7 ixoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya oyingcwethi yezombusazwe ezimeleyo.
UMnumzana Mbeki ukhuluma engumuntu owaziyo lapho esivela khona ngoba ngo-2009 no-2008 nguye owayehleli esihlaleni sobukhosi e-South Africa. Ukukhuluma wakhe ukuthi ukhulume njengomuntu omdala yini kakuseze kwenzakala ukuthi uza ukuthi ayithi bhadli ingakathi nathi hhayi yena mnanga kwawena izinto zingasihambanga kuhle. Kodwa nje iyakhuluma ukuthi hatshi nxa kula bantu abakhalakhalayo kumbe ngojili yeZimbabwe ngiyithathe zimbi ezimbi izo hatshi ingcono lihlale phansi njengabantu likhulume lidlanane kwenzele ukuthi lilungisise umumo wezinto ilizwe lethu liye phambili.
Sibone uMnumzana Mnangagwa izolo ekhuluma eUnga esithi ukhetho lwaqhutshwa kuhle. Ubona inkuthazo kaMnumzana Mbeki ilandelwa yini?
Inkuthazo le izalandelwa ngoba yini ya ngoba ukukhuluma kwaMnangagwa ukukhuluma komuntu ozithi unqobile yasode akhulume ekhulumela abantu abakhalakhalayo. Inkuthazo leyi uyikhuluma nje ngoba uyazi ukuthi kungaba le-chance ekube le thuba elokuthi i-started ihlale phansi ku-extraordinary meeting bacubungule i-report ye-Nebus Member ye-election report yana. Ngakho hathi akusuze kwalisa ukuthi akhulume into ayikhulumayo. Uzithi wanqoba kodwa phela abantu abakhalakhalayo baningi kulalaba abantu abathona abanqoba. Ngibona ngathi mina hayi inkuthazo yakhona izalalelwa izalandelwa ngoba akuncedi ukuthi abe lokhu ebutha eZimbabwe kulokhu khalakhala lokukhona na isadeka.
Sizwa abebandla eliphikisayo abe-CCC bona besithi bafuna ukuthi ukhetho luqhutshwe kakutsha. Nxa sikhangela lapha kungaqhutshwa kutsha ukhetho na?
Lapha ngibona iphume ngizimele ezingathi zimbili kodwa into eqhakathekileyo kakhulu ukuthi abantu basale phansi bakhulume ukwenzela ukuthi balungisise nxa kungenzeka ukuthi kube nohulumende wemanyano kumbe kube transitional authority. Hathi lokhu kuqakathekile, le yinto efanele yenzakale. Okolinye ukhetho ngibona ngathi lapho ngathi umkhansi wakhona umkhulu ngoba kuyangena izimali eziningi. Kungaba ngcono ukuthi kube le nkulumo okwenzela ukuthi nxa kuza kuba lo khetho kube le khetho olwenziwa nxa izizakhona sezilungisiwe lezo zinto akade bekhalakhala ngazo. Asezithibakwaziphi impumela yakho njani, kodwa angiboni ukuthi kuzaba lolu khetho okwakhathesi.
Sibuyela muva kumnyaka ka-2008-2009 lapho kwaba lo hulumende womanyano khona. Lokhu ubona ngani yikho okungaba into enganceda iZimbabwe ukuthi isuke lapho ekhona isiya phambili?
Iqiniso ukuthi abantu abakhulumayo bekhonona bekhalakhala ngomkhulumende womanyano wo-2008 nabantu abakwazi kahle ukuthi ohamba kanjani. Uhulumende lowana ye wazama ukuthi alungisise izinto ngoba kodwa ubuchobi obabukhona ubakumgabeni yibo benza kwaba lamabhanga amaningi. Kwasalwa phansi wakhulunywa, ngazi ukuthi njengoba umuntu lami nangikhona ngikhulunywa isisekelo sombuso esitsha sabe ngisizwa hathi asifumanga kuhle kodwa abantu bayasithakazelela. Isisekelo sombuso lethana yisho esasifanele futhi sihambise phambili. Yayinto iyaphuma kuhle silile. Kungaba lokunye ukukhalakhala kodwa saba lethu kufunde ukuthi nxa abantu bengahlala phansi beba bengezani, beba bethikisana kodwa bengahlala phansi bebambe umbono wodwa into ziyaphuma kahle. Ngibona ngathi mina isathi isifundo esihle esingasisebenzisa kakhesi ukuze siye phambili.
Lo ube ngumnumzana Rejoice Ngwenya oyingcwethi yezombusazwe ezimeleyo ekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Inhlanganiso elwela amalungelo entatheli zindaba iyemisa Zimbabwe iphakathi kohlelo lokufundisa umphakathi kanye lentatheli zindaba ngobubi bokuhanjiswa kwemibiko engamanga ikakhulu ezinkundleni zokuxhumana ezebulenjini. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lolu hlelo lwemihlangano yemfundiso lwensuku ezimbili luqhutshelwe kobulawayo. Obona ukuqhutshwa kwalolu hlelo emisa Zimbabwe, unkosazana uHlebenkosi Chabangu Moyo uchasisa kabanzi ngalo.
Uhlelo lolu siyiproject esiyenzayo thina sizama ukuncedisa nje abasebenza kuzindaba ama-journalist labanye nje abantu ukuthi bancedakale ukuthi babekwazi ukuthi dlanxa sibala izinto baphepheni kumbe sibona into esikhulunywayo babekwazi ukuthi lapha engxenye ngamanga ngoba sokuiminyaka edluleyo sokundaba eziningi ezingamanga kodwa ngoba zabe ziphume kumaphephandaba kumbe emsakazweni kumbe laba singathi ngabo online media sebe sicabanga ukuthi liqiniso but kungamanga. So sizama ukuthi sincede ukuthi sehlise khonokho nje ukuthi umuntu acabange ukuthi liqiniso khona kungamanga.
Intatheli zindaba engene umhlangano wemfundiso lo uMandla Chuma uthi abakufundileyo kubavule amehlo kwezinye izinto ababengazinanzeleli.
Kuqakathekile kakhulu oku ngoba kuyasenza ukuthi ungasibhala izitori zethu, sibhale izitori ezicacayo ezingalahlisi abantu ngoba khathesi sisiphila esikhathini lapha sokule mbiko eminenginengi eminye yenza abantu badidane ingqondo bangasabe kwazi ukubana okuyikho kuliqiniso yikuphi. So imfundiso yanamhlanje izasinceda ukubana ngase sibhala izindaba zethu njengentatheli, sibhale indaba ezicacayo, indaba ezenza abantu bahlale besekukhanyeni.
Unkosazana Sikoluhle Mhlanga isakhamuzi sakobulawayo ongene kumfundiso yamalanga amabili uthi iqhakathekile.
So i-training yethu ibikhangele ngobubi bemis ladies the mal information ngesikhathi lesesikiso ukuthi abantu basuka babele confusion in terms of ama messages kumbe information eyabe circulator.
Osakhulayo wezana Nigel Ndlovu laye ongene imfundiso yalamuhla uncoma uhlelo lwemisa Zimbabwe.
Bebesifundisa bekule workshop i-disinformation le-misinformation lendlela esinganqabela ngazo into lezi nxa sisebenzisa imedia kumbe sibala imedia ukuze si identify ama stories la ukuthiwa yi fake news ukuthi lathi njengabantu abasha even labantu abaku media singaphombuki ukubonakala sesisirculator information engayisiyo.
Osakhulayo webandla lezana uPF umnumzana Adimaya Masikati uvumelane loNdlovu.
Nabe sekuhlelo lwe media disinformation and misinformation lozasinceda ngokuthi sibe kwazi ukuthi information esinika abantu liqiniso yini. Lokuthi abantu bengakhipha information emele bebe lesiqiniso sokuthi information yakho nayo iliqiniso yini ukwenzela ukuthi nxa benika abantu banika abantu izinto ezihloliwe ezilohlonzo oluphezulu.
Ngesikhathi eleZimbabwe liqhuba ukhetho kunyanga edlulileyo langaphambilini kwalo lalapho luqhutshwa lamanje selwedlule kubikwa kusabalaliswa imibiko engamanga ikakhulu ngalezi nsuku sokwanda indlela zokuthola imibiko enkundleni eziningi ezokuxhumana ezebulenjini sokungasamelelwa imisakazo loba amaphephandaba iningi lingananzeleli ukuthi ingamanga okudale ukuba imisa Zimbabwe iphume lohlelo lokulimukisa uZulu. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umeya wakobulawayo umnumzana David Coulthard usecele uhulumende ukuba ancedise leli dolobho ekudonseni amanzi esuka eDamlane Caesar esiya lapho ahlanjululwa khona Encema Waterworks kuphinde kwakhiwe impompi ezadonsa amanzi esuka eDamlane Caesar esiya eNyankuni. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umeya uColthart wenze lesi sicelo emhlanganweni wabosomabhizimusi oqoqwe ngabogatsha lukahulumende olubona ngezamafekithali kobulawayo izolo. UColthart uchasisa kabanzi ngalesi sicelo sedolobho lakhe.
Our short-term solution does not lie in Gwashenkani. Having discussed this with my own officials, our short-term solution lies more in Nsiza. In the city, being able to use Nsiza Dam more efficiently. We own 80% of it, but we draw minimal supplies of water. And there are two proposals on deck. The first is to dualize the pipeline from Nsiza to the Nema waterworks. The other is to construct a tunnel from Nsiza to Inyankuni.
Kanyelela uhulumende asigebhele impompi ezizasuka eNsiza zisiya eNcema Waterworks ngoba ubulawayo ukhanyelelana nelodulo lwamanzi olukhulu kabo.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Paul Sixpence uyasisekela lesi sicelo sikaColthart.
Umbono wami ngibona umbono kameya lekansilo ukuthi kade sibasamelele igwayisha ngani demu bathatha amanzi eNsiza. Luluhlelo oluhle kakhulu ikakhulu nxa sibhekane lokuthi lonyaka sikhangelele ukuthi kube le drought so lokhu kuza khona ukusisiza kakhulu njengezakhamizi zakobulawayo.
Umnumzana Prosper Ngwenya esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo laye upha umbono wakhe ngokudonswa kwamanzi edamu leNsiza.
Uzwakala kuluhlelo oluright kakhulu sibili njalo siyathemba ukubona khonokho abakutsho kuzayenzakala but uma nxasiyakhangela sokokwayenzakala imuva uhlela ngama-promises izinto ezaziphumelele esizikuza khona kubona uhulumeni njengoba nguye obambe isikhwama uzayenelisa yini na ukumphathisa umeya lequle lakhe kuzibe zifezele zizithembi zabazenzileyo.
Umphathintambo wamabhizimusi lamankampani unkosikazi Sithembiso Nyoni uthembise ukusebenza lo meya wakobulawayo lo mphathintambo waleli dolobho ukulithuthukisa.
Sivumeleneke manelela manelekazi ukuthi sizasebenza ndawonye. Sizaba liseko lakobulawayo. Iseko liyalazi lapha kumele ufake ibhodo eziko. UColthart angaqamuka uSithembiso angaza kayibambe ibhodo. UJudith angaqamuka uSithembiso kayibambe ibhodo. USithembiso angaqamuka uJudith Ncube kayibambe ibhodo. USithembiso Nyana angaqamuka uColthart will not hold the seat. But together, as this triangle iseko leli, we will make sure ukuthi ibulawayo, as one of the speakers say, to the best of our abilities comes to the glory of yesteryears, if not better.
Okwamanje izakhamizi zakobulawayo zibhekane lodubo lwamanzi ayavalwa okwamalanga amathathu ukuthi amankampani amaningi lawo athi kunzima ukuzotshala imali kuleli dolobho ngenxa yalolu dubo lwamanzi. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to pogine. Was a Friday, my sweetie.
Kuhlelo Was a Friday, liviki silomculi kamaskandi umkhandozi khandayo, yena osethule idlalade elitsha ehamba ngegama elithi ithwasa lakomthwakazi. Ibizo lakhe lokuzalwa ngumthokozisi Dube. Lumculi udabuka eCholocho kodwa ucula eSouth Africa, nangu exoxa lo Ntungameli Nkomo owe Studio 7.
Sanibonani sizwe sinyama sizwe sakithi, ngiyabingelela ngingumkhando ozikhandayo osekhiphe ama-albhamu awu-3. Ngizibiza ngumkhando ozikhandayo kulokhu ngize ne-albhamu elithi ithwasa lakomthwakazi, okuliqembu elesibili abaningi bojijela mhlawumbe besebethi awu usekileleli elithi umkhando ozikhandayo. Akunjalo kusho ukuthi sinama-albhamu awu-2. Ngizibiza ngomkhando ozikhandayo, ngiphinde ngizibize ngethwasa lakomthwakazi. Ngiyabonga isapoti enginginika yona. Nali ithwasa lakomthwakazi lifikile nge-albhamu entshasha.
Hayi, suka bo! Angena kanjalo madoda ngumkhando ozikhandayo. Hayi, kunzima kakhulu bafana. Yabona lo shuni engihamba ngawo lo nyaka, hayi kubi kakhulu. Angihambi ngedwayi, hamba nenjebo, my engineer ngesilungu.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Nje mawungaya online wonke ama-digital iyatholakala, uthi umkhando ozikhandayo liyavela ithwasa, kuphinde kuvele futhi nomkhando ozikhandayo, ngiyatholakala lapho. Ngibuye ngitholakale futhi nakuwhatsapp, ushoti abangifuna kuwhatsapp futhi 0623745636. Ngiyayiphinda futhi 0623745636. Iyatholakala lapho, kanti ngisezweni laseSouth Africa ngokuhlala nokuzama okomsebenzi eCosmos City kula engihlala khona.
Ubathiyela wapha amazwi abalandeli?
Njengethwasa lakomthwakazi, ushothi ithwasa lakomthwakazi. So isapoti ngiyicela kakhulu komthwakazi, ngicela ukukhuliswa yini. Akungeke uqhamuke umuntu mhlawumbe kwezinye indawo ethi uzosapota umculo wethu. Umculo wethu isapoti siyibhekelele kini njengabantu bakithi.
Lo silethemba lokuba liukholisile umculo oka Mkhando Sikhandayo.
Lo Thabo Kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa iyi nhau.